Ngapha e-UK, kuthiwa yi-peak performance coach. Kuyini khona lokho? Ngumuntu oncedisa abantu abaqalisa ama-business ukuthi benze ama-business abo bele-confidence. Angazi, amanye amabala ngangihlula ukuthi ngiwafake kakuhle. Bele-confidence ekwenzeni i-business yabo, bekwanisa ukuthatha izinqumo ezibenza ukuthi i-business yabo ibe-profitable. Abantu abaningi nxa beqalisa ama-business basuka bevela emsebenzini, bevela sebenza, but bengakwazi ukuthi i-business iqhutshwa njani. Injongo yami mina ngokwami ngokuthi ngibone abantu abaqala ama-business besiya phambili, beqhubekela phambili, be-profitable, belenzuzo ezintweni abazenzayo.
Ungasichazisa kabanzi ukubana kuyini okwakwenza wena ungene ku-business?
Mina i-background yami bengumuntu ose-banking, ngangisebenza e-banking saseZimbabwe. Ngasuka e-bank ngaba ngusomabhizinisi. Ukuthi ngize ngiphakame kusiya phambili ngahlangana lenhlupho eziningi, ngoba izinto eziningi azake sizifundise ukuthi umuntu vele ukuthi i-business iqhubekela phambili umaketha njani, kufanele ube lani nje, even ingqondo zakho kufanele ube ngumuntu olengqondo ezinjani. And ngathi sengikhangela ezinto ebantwini abaningi baqala amabhizinisi kodwa malutshwane amabhizinisi adlulela i-5 years ukuthi abe lokhu erana 5 years or kumbe ukuthi sibona amabhizinisi asuka kubaba aye emntwaneni aye kusizukulwane kuthi these are family businesses asila ama-legacy building principles. So injongo yami ngokuthi sibuilde ama-legacy building principles sibe la mabhizinisi aqhubekela phambili not only for but for izizukulwane nezizukulwane.
Abantu bayeza yini kuwe? Uyathola yini amakhastoma adinga usizo lonolu oluphayo?
Amakhastoma maningi kakhulu. Mina yimi engelazo isikhathi ngoba I can only work with so many people. Ngoba ngendlela engisebenza labantu, ngisebenza lo muntu ngimbambe isandla for at least 3 months. So asiyenzi o-quick fix, sisebenza ngendlela yokuthi umuntu uyazwisisa, abone ukuthi uyangaphi. Ngibone ukuthi umuntu ngisuke la, sengifike la. Simfundise lama-tools, lama-techniques ukuthi vele even so kusiya phambili, uma engahlangana lo hlupho, usekwazi ukuthi uhlupho lolu luyenziwa kanjani.
Kuyini ongakuxwayisa abalaleli bethu abakulaleleyo khona manje abafisa ukungena kumabhizimusi? Njalo tholakala ngapi wena?
Abantu engabaxwayisa khona ukuthi ibhizinisi yebo ungangena kubhizinisi kodwa into eqakathekileyo yi-personal development. Wena ngokwakho ingqondo yakho ifanele ibe developed wenzile ukuthi ube successful. Ngoba i-knowledge kuthiwa i-knowledge is power. So nxa ungelayo i-knowledge awusoze uqhubekele phambili. Mina ngiyatholakala kuma-social media, you find ungadinga usehlile kumbo Wilkinson, ngiyatholakala kubo WhatsApp 0447551242661. Ungatholakala i-website, we are redoing it ngoba sile launch which is coming up. We are relaunching the business, Epic Performance Coaching. We are relaunching it with an updated website. So iyabe isirana in the next 4 weeks. And we've got so many exciting things ezokuthi abantu beqhubekele phambili, siphakamise isizwe sakithi.